sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 28 Ncwabakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabanye njalo abalithumi ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni kumahola ngamathumi amabili lani asanda kwedlula.
Ukuze abantu bezivikele emkhuhlaneni we-coronavirus, okokuqala kumele be-maintain okuthiwa yi-social distance or physical distance.
Ividiyo ethulwe iphephandaba lobulembu ele-Zim Live eveza ukuthi osakhulayo uTawanda Mujeyiwa wathunjwa njani edolobheni lakoBulawayo emini libalele isilethe ukuthukuthela lokwesaba okukhulu ebantwini abanengi.
Lokho esikubonileyo okumayelana lo Tawanda into esabisayo sibili, sokungathi sihlala lamazimu.
Umongameli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Patson Tsamara engaba wabulawa yitshefu. Umongameli Donald Trump ugqibe umhlangano omqoka webandla lama-Republicans izolo ebusuku ethembisa ukusebenza gadalala enganqoba kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabanye abalithumi asebebulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni kumahola angamathumi amabili lane asanda kwedlula. Ugatsha lwezempilakahle luthi abayisikhombisa ababhubhileyo ngabe Harare, kuthi oyedwa ngowakoBulawayo lomunye oyedwa njalo oweMashonaland Central loyedwa odabuka esigabeni seMidlands. Lumbiko uthi inani lasebehlaselwe ligcikwane leli selifika phose kunkulungwane eziyisithupha lamakhulu amathathu 6,292. Njalo selibulele abafika phose amakhulu amabili 189. Ngesikhathi igcikwane le-COVID-19 lilokhu limemetheka elizweni njalo libulala abanye, odokotela baxwayisa abantu ukuthi belandele iziqondiso abaziphiwa ngabezempilakahle kwenzela kwenqabela ukuthola leli gcikwane kumbe ukuthelela abanye. Udokotela Mthabisi Anele Bebe wayengunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association uzigcizelele iziqondiso okufanele abantu bazilandele ukuzivikela kugcikwane le-COVID-19. Kungxoxo ayiqhubele osithandekile emhlanga we-Studio 7.
Ukuze abantu bezivikele emkhuhlaneni we-coronavirus, okokuqala kumele be-maintain okuthiwa yi-social distance or physical distance. Khona usithi ukuthi akumelanga uhlale uminyi usendaweni eziminyeneyo okugcwele khona abantu kungela moyo etshayayo. Kuqakathekile ukuthi uhlale kule distance between 1 meter to 2 meters lomuntu oseduze kwakho. Okwesibili, abantu abahlale begqoke ama-mask ngendlela efaneleyo njalo ngesikhathi sonke. I-mask xa uyigqokile, i-face mask, kumele ivale umlomo, ivale lamakhala. Okwesithathu, abantu kumele begeze izandla sikhathi sonke. Ungabamba into, geza isandla. Bambe iminyango, bambe amatafula, geza izandla. Xa kungela amanzi, thenga i-alcohol based hand rub or hand sanitizer. Ukukhaba uzibhuntshuzela nje esandleni, uyigcobagcobe ezandleni ziwome. Okunye okuqakathekileyo ukuthi ma ukhwehlela, ungakhwehleleli ezandleni, khwehlelela ku-elbow yakho. Kumbe ukhwehlelele kutishu, uqeda ukukhwehlela uthathe itishu leliyana uyilahle ngendlela efaneleyo lapho kule ngcekeza khona.
Sesikhangela labo asebetholakale ukuthi baligcikwane le-COVID-19 ngemva kokuhlolwa, yiwaphi amanyathelo okufanele bewathathe ukwenzela ukuthi bethole usizo njalo bengatheleli abanye
ungabona uzugula kumbe ungabanjwa ngomkhuhlane coronavirus, qathekile ukuthi ulalele lokho okukhulunywa ngabempila kahle. Hlala endlini ungelabanye abantu, ungahlani labanye, uhlale kuma isolation unele ukuze uvikele abanye bengabamkhuhlane lo coronavirus. Njalo siyakhuthaza umuntu wonke lo ogulayo ezisekhwehlela umzimba uchisa engaphefumuli kuhle, fonela abempila kahle, ungahambe esibhedlela, fonela abempila kahle bazakutshela okumele ukwenze. Namafitshane wona lawo. Ngiyabonga.
Lo ngudokotela Mthabisi Anele Bebe, wayengunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association, ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Umfanekiso wevidiyo oyethulwe uthange liphephandaba lobulembu eleZim Live uveza ukuthi osakhulayo uTawanda Mjeyiwa wathunjwa njani emzikini yedolobho lakobulawayo emini libalele, isilethe ukuthukuthela lokwesaba okukhulu ebantwini abanengi. UMjeyiwa yena ongumzukulu womhleli walinkundla uMduduzi Mathuthu ulobe ngendlela ejulileyo njalo echasisa ngocuku ahlangana lalo aze athunjwe emhlazi ku-30 ngenyanga edluleyo ngaphambilini kombhikitsho owawumele wenziwe emhlazi ku-31 Ntulikazi. Ividiyo le iveza imota ezinhlanu ezalandela uMjeyiwa lezihlobo zakhe uMandlenkosi lo-Advent Mathuthu abagcina bebotshwa. Izimota lezi zafika zagombolozela imota uMjeyiwa ayephakathi kwayo imiphandle kwesinye isitolo lapho athunjwa khona ngabantu ababehlume ngezibhamu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela abogatsha olwaziwa ngabalutshwana oluthiwa Ferret. UMjeyiwa uthi wahanjwa laye endaweni angayiziyo, wahlukuluzwa etshaywa okwamalanga amathathu. Uthi njalo babemnathisa umthambiso wakhe besithi ungomunye wabazama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMjeyiwa uthi abathumbi bakhe bamtshela njalo ukuthi babefuna ukujezisa umalumakhe uMathuthu labanye abalwela ilungelo likaZulu abegoqela osakhulayo wesifazane uThandekile Moyo ngokusola umbuso webandla lezano PF. UMjeyiwa wavumbuluka ngemva kokuba umthethwandaba unqume ukuthi amapholisa kumele amveze. Abaningi ababone le video njalo babala udaba lukaMjeyiwa bathi abala kuthandabuza ukuthi le yimisebenzi kahulumende. Kodwa isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Aramba eloba enkundleni yeTwitter ubuze ukuthi uMjeyiwa lo uzenza bani lokuthi udume ngani. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo.
Lokho esikubonileyo okumayelana lo Tawanda into esabisayo sibili, sokungathi sihlala lamazimu kambe nxa umfana omncane ole 23 osesikolo secollege nxa ethunjwa ngale indlela ehlukuluzwa etshaywa ngendlela ebuhlungu kakhulu, kuyasethusa kakhulu ukuthi amadoda amakhulu angakana amadala angakana labantwana abalengilotawanda bengaba lesibindi ukubana bephathe ingane ngendlela etshengisa umoya omubi kanje. So sithithibele kakhulu sevalweni ukubana sihlezi lamazimu lapha elizweni.
Njengoba uhulumende ekulandula ukuthi nguye owathumba uMjeyiwa, sesibona sokuphuma ivideo, kungenzeka yini ukuthi amapolisa asebenzise leyo video ukubona ukuthi uMjeyiwa wathunjwa ngobani?
Asiyaqinisa ukubana ingxenye lamapholisa la ingxenye ye-operation inale, so kungaba nzima sibili ukubana labo bedinge abantu laba abathumba uTawanda, ngoba siyaqinisa ukubana ingxenye labo babayingxenye yeqembu leli elathumba uTawanda. So kunzima kakhulu, sokufanana lokuthi amakhanka eripote indaba empisini, indaba enzima kakhulu leyi sibili.
izehlakalo ezinje nkomo zijone ngombuso kaMnangagwa.
Lokhu kutshengisela ukubana akuzange kube le new dispensation lokhu fana nokwakudala. Nxa sikhangele emuva u-Itai Dzamara wathunjwa lakhathesi akwaziwa ukuthi wayangaphi. 2008 abantu abaningi batshaywa bathunjwa banyamalala lakhathesi akwaziwa ukuthi bayangaphi. Lakhathesi akulamuntu even one wabotshwayo. Nxa sikhangela ngo-2000 abantu abaningi batshaywa, ama-support MVC batshaywa, abaningi banyamalala opartikli nabanyama laba nabanyama wanyamalala ngo-2000 lakhathesi akakatholakala upartikli nabanyama. Kwaba lo mbhuqazi wegugurawundi lapho kwanyamalala abantu abaningi kakhulu. Silokhu loko kutshengisela ukuthi lokho kufanana sibili. Amazimu aqalisa umbhuqazi ngo-1983, yiwo amazimu alokhu ehlupha lanamhlanje. Abantu benyamalala kungaziwa ukuthi baye ngaphi, behlukunyezwa, betshaywa ngaphansi kwenyawo olukhathi masuku bafele ejele. So lokhu kuyatshengisela ukubana akuguqukanga lutho. Umbuso kaMgabe, umbuso kaMnangagwa kuyafana nabonke ngoba babevele besebenza bonke.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe ubexoxa le Studio 7 ekwaBulawayo. Uhulumende uyakulandula ukuthi nguye owayethumbe umtshehiwa, yena othi ulokhu eselatshwa amanxeba okutshaywa lokulimazwa kwezinso zakhe ukwenza ukuthi aye kumtshina ye-dialysis kanye ngeviki. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulesifotsha uGugulethu Ndlovu obulele umkakhe ngokumgwaza ngenqamu. UNdlovu ubikwa wayengahlalisekanga lomkakhe uNompilo emethesa icala lokufeba okwazi kwabangela ukuthi asuke emendweni umkakhe, kodwa uNdlovu wamlandela ngakibo waze wayamthola wamgwaza. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Patson Samara obhubhe ngolwesibili engaba wafakelwa ijefu. UZamara obele minyaka engamashumi amathathu lane 34 ubulewe umkhuhlane wemvukuzane yamathumbu okuyiwo umkhuhlane wabulala owayengumkhokheli webandla leli umnumzana Morgan Tsvangirai. UChamisa uthi ngesikhathi kulo hulumende womanyano wayehlala etshela uTsvangirai ukuthi angamukeli amakhekhe letiye evela kuziphathamandla zezanu-PF kodwa yena engalaleli. UChamisa wengezele esithi lasemajele lakho okwake kwavalelwa khona uZamara kuyafakelwa ithefu. Uthi uxwayise iziphathamandla zebandla lakhe ezivalelwe ejele zikhuluma nje ezifana lo Job Sikhala ukuthi bengemukeli ukudla okuvela kuziphathamandla zejele. UZamara uzabekwa namhlanje kibo eMtoko. Isizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
Sarubonani ku Studio 7 uVO A News. Mina igama lami ngusiyaphambili ngisehaboroni. Hhayi, indaba yekhaya leZimbabwe leyi iyahlupha le. Ngakhangela ukuthi kade sizano ithi yona siyawina ama-elections ka-2023 ba kuthi bawinile njani, kungavutwa, kungakhampena, sebehle bawina. Into yabona ukuthi vele i-rigging leyo, sebarika kwazo i-rigging yabo seyarika yaze yafika ku-2030 njengokutsho kwabo ukuthi bazahlala kuze kube 2030. Yena mnangagwa ngokutsho kwakho ukuthi uzahlala kuze kube 2030. sokushuthi vele la amanye amaphathi vele adlala ngesikhathi kutshona wona kuvota vele kumotshi isikhathi ngoba ivoti ezabala yonke iyabe ingezani. So akusebenzi ukutshona kuthiwa kuyavota kuyavota ngaphandle kokuthi kuphela kuze kuncedise bona ama-United Nations labo-AU nabo sadaki bangenele khona apho kungasebenza lokho decide that akula nto engasebenza ukuthi kuthiwa izanu ingancedi ingacabanga kuhle ithi yaintshe umkhumbulo vele izanu kayizaki ifisa ukuthi umbuso uthathwe mveni ngenye iphathi kumbe ngamandebele ngoba ikakhulu emandebeleni ayifuni noma sokutheni ukuthi kuze kungene umbuso wamandebele ngoba nabathi lizweni lamashona. So akusizi ukuthi kutshone kuthiwa kuzathini kuthini kumbe kuzangimbono yabantu lokuthi amavota azanceda njani. Osokufuneka ukuthi kuphela abantu bazimisele nxa i-OAU izimisele ukuncedisa leyo i-United Nations layo isadak iluqhuba udaba lwangikhona phambili abantu bahle basukume baye khona le parliamenti ngobuningi vele noma kufiwa kodwa-ke kuzafiwa kodwa kulungiseni ngoba nxa kungabula abantu bonke abaye besukume besiye ephalamenti kusho ukuthi phela kuyasala abantu abangaki ezindawo. So la i-OAU le-United Nations ayenza-ke bakuyekele bakukhangele bathi bona abantu kabadutshulwe bafe ngoba siyakwazi ukuthi abantu abazahamba khona le e-State House besiyatshengisela ukuthi izanu asayifuni bazadutshulwa sibili. Mina kamboni sibili ngiyabonga nami ngicela ukuthi libale eyami i-voice mail yona le.
Sanibonani Studio 7. Hayi siyabonga dade ukuthatha inhlelo zethu zifaleke isikhala ngendaba yakithi. Hayi badala kunzima kulakithi eZimbabwe. Asazi ukuthi impela ngoba mina masengibheka umhlaba suphelile eZimbabwe. Izizwe aluba kuthiwa into ethengiswayo aluba lethengiswa sibone lolozo lithenga ukuthi uzokwenzani manje into engathengiswayo kubuhlungu thenga kakhulu emandebeleni ngoba vele siyahlupheka kakhulu angeke safa zaberayithi futhi loba yini ngoba asinalutho esiluphetheyo asinambuzo but ngesimanga ngamanye amandebeli okwazi ekhuluma esithi Zimbabwe kurayithi thina uburayithi bakhona sikubona ngoba sihleli thina sikhona la egoli lathi lapho sicha sikhona kodwa siyabona ukuthi kunzima ekhaya ngoba ungayekela wena kudoda khona kokutholi uhambisa ekhaya abadala bayafa indlala. So mina abadala angiboni ubuhle kwezimbabwe nesifiso sami vele aliba ngamandla iZANU-PF ayiphume siqale elinye iqembu loba siqala elinye iqembu vele ezilungu kodwa kuzangena futhi ishona ayikho into ezalunga. Wakhuluma omunye ubhuti omshona wathi ishona ishona loba lingabe emngcwabeni kuyacatsha inyama. So uyabona ukuthi akula uqhubeka phambili vele endaba yamashona. Angiyabonga.
Ishonile bazalwane, ngiza ngezibuhlungu lapha. Nangubhuti njengoba libona isithombe sakhe. Ubhuti obezibiza ngo-Happy Ncube angazi ukuthi bekuligama lakhe liqiniso obethi uphuma eGwanda. So u-Happy umuntu nje besiyilaye ngapha thina endaweni yasempumalanga obesenza ngegesi obejwala ukuthi kubaba kwami bhuti embiza ngobhuti. So u-Happy besingekaze simuzwe ekhuluma ngomndeni wakhe ukuthi eGwanda uphuma kuphi nendawo lana besenza simuzwe sikhuluma ngomndeni wakhe umbe ngokuthi ulabazingane orunjani ube ngumuntu nje lwana obeziphilele yakhe ezidlela imali yakhe nje namhla umbone lalo kusasa nje lalo kusasa lalo ubengelakho nje kwakho ku-street nje umuntu obezidlela imali yakhe. So u-Happy emalangeni lawa ukhale ngonyawo wafonela ubaba wakhala ngonyawo manje ubaba nabengekho ndisemnambithi lela abasebenzela khona ngokwakha sabuya safonelwa futhi emalangeni sizokuthiwa usekahlanya manje sithola umlayezo ukuthi akasekho so bengicelisa ukuthi abangabe bemazi uHappy or umuHappy or aso Happy besimazi thine uHappy Ncube nansi sithombe kwabaphuma eGwanda lisidingisele then ima setholakele inamba lengasebenzise yami yona le ayinandaba 0846551549 ngoba ngiyazi esibhedlela lapha leke khona okwamanje uma umndeni wakhe utholakele ngingakwazi ukuthi ngiwudirect ukuthi umufi ulele ekuphi ngoba la manje lento le phone yakhe ikhona bathi beyishile endlini esikhathi ethathwa yiambulance so ma kufonele efonini yakhe ukureceive abanye abantu or abahlala lapha aqhashe khona so sibhekele nakho konke ukuthi nempahla yakhe yona liye kade naye emqhashweni ingalahleki naye umufi athole ukuthi umndeni wakhe ube mazi ukuthi selele abesethole ukuthi ahambe ekhaya ngiyabonga ngicela lincedise ngokudlulisela kuma groups amaningi okhulumayo umama angena Mrs Ndlovu ngiyabonga
ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika, umongameli Donald Trump ugqibe umhlangano omqoka webandla lakhe oweRepublican National Convention izolo ebusuku, ecela uZulu welemelika ukuthi amvotele ngoba ezasebenza gadalala engaphiwa elinye ithuba lokubusa. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTrump wethule lokhu emhlanganweni weRepublican National Convention wenzelwe eWhite House. Uthi ulakho ukwenza kube le msebenzi eminingi elizweni engakhethwa ukuba ngumongameli.
Heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States.
Ngenhliziyo emhlophe ngiyamukela ukukhethwa ukuba ngingene esikhundleni sikamongameli. Sizasebenzela ele Melika ukuthi libe lelizwe elilentuthuko. Sizakwenza konke ukuba siphumelele. Sizavuselela amasiko ethu ukwenzela ukuthi kube lothando elizweni. Sizaguqula lezomnotho zokunye okuthiyeneyo.
And a new spirit of unity that can only be realized through love for our great country.
UTrump ungqingilana lomnumzana Joe Biden webandla lamademocrats kukhetho oluza kwenziwa ngolwezi. UBiden uthi umehlule umsebenzi umongameli Trump.
Decency, science, democracy, they're all on the ballot.
Kunengi okumele sikuvotele, kuba yithi ubuzwa kwelizwe lokuthi kumele sibe njani esikhathini esilandelayo. Konke lokhu kuzabe kuvotelwa, kumele sibekwazi ukuthi sivotelani. Kumele linanzelele okwenziwa ngumongameli owamanje ngoba kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19. Kuyangisa lokhu xa sikhangela umhlaba wonke jikelele.
By far the worst performance of any nation on earth.
Abalandela okwenzakala kule Melika bathi akungacaci ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho oluzayo. Unkosazana nokuthula Donsi uthi loba kunjalo kukhanya ngani umnumzana Biden uzanqoba kukhetho lolu.
UTrump utshintshe kakhulu imilayo engathi ngama-policies ade khona ngesikhathi sika-Obama. Lokhu kwenze ukuthi abantu ade bethakazelela ama-policies lawa ayekhona ngesikhathi sika-Obama bangamthandi. Mina ngibonani uBiden uzawina.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party.
Esizakunanzelela ukuthi kukhetho oluzayo eMelika ngenyanga kaLwesi. Sicabanga ukuthi amalungiselelo wonke ahamba kuhle ngale emazweni amakhiwa, ikakhulu sikhangele kwele Melika ngoba emazweni abo kulalokhu ngesilungu esingakuthi kule niye democracy, kumbe baphose basondele lapho kuthiwa kule democracy khona. Uzathola ukuthi ubuningi babo khona ngale America amabandla akhontestayo bathengisa ama-policies ebantwini. Abantu bayavota bevotela lo abamthandayo ngoba be-understand ama-policies wakhe. Kodwa ungakhangela kithi lapha eZimbabwe akuthengiswa ama-policies, kuthengiswa i-rigging. Ngale uzathola ukuthi emazweni umuntu uyahlala amathemu akhe amabili ayiwo aphoqelwe ukuthi awahlale loba bengizwa bengasamfuni bayenelisa ukuthi bamkhiphe kodwa kwelakithi lapha babusa amadonki aze amile imponde.
Unumzana Nkululeko Mathe laye ulumbono ofanayo.
UTrump ngiyambona uyazama impela straight uyafuna ukuthi azibonakalise ukuthi uyindoda but ngendlela engibona ngakhona selate uTrump manje amademocracy ngiwabona nje ephuma phambili ngoba uTrump wehlulekile esikhathini sakhe phakathi kwesikhathi ukuthi akhankaze but manje ngibona amademocracy uJoe Biden ethatha intambo kwamanje.
Abalandeli bebandla lama-Republicans bathi uBiden kathenjwa ngoba usekela udlakela kwele Melika kodwa uBiden uthi uTrump nguye othotshozela udlakela lobandlululo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGift Dube.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Lalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo ividiyo ethulwe yiphephandaba lokulembu eleZim Live eveza ukuthi osakhulayo uTawanda Mujeyiwa wathunjwa njani edolobheni lakubulawayo emini libalele isilethe ukuthukuthela lokwesaba okukhulu ebantwini abaningi. Umongameli webandla leMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi isiphathamandla sebandla lakhe uMnumzana Patson Tsamara engaba wabulawa yithefu.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Nxa lifuna ukulalela indaba zethu njalo lingaya ku www.voandebele.com.